Isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengumember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayina ebhasisa umthetho owe-Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo yokhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe ukusela, liqedwe ukugebengu. Ukubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ukugebengu okuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli umnumzana Tendayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le-MDC bengemungeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi-ke kuwoza Friday livikisi leqembu le-Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela ePhalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act IPOSA wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye iingcweti kwezemithetho labebandla eliphikisayo ele-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePhosa ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamende njalo elilunga le-MDC umnumzana kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba la malunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiphosa.
Mina mbona ngazana umthetho lowu mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengumember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwe-MOPA angivunyelwa ukukhuluma labantu kuconstitution yami ngingaphiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobu menemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhathwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene estritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyukuthi bafuna ukuchothoza u-MP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene estritini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwe avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC lina lalikhona kukomiti bekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela ePhalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa kuthi babengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikomiti kayisiyo epasisa umthetho. Ikomiti kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukolwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umubi ungahamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi uMP wakho wavota esithini mina angisuye uMP owavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe
Mnumzana Kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalele eParliament njalo elilunga le MDC limuzwe ixoxa lapho icingweni lontungameli inkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo Untungameli uthiniphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF Mnumzana Believe Gawule yena othi ukuguqulwa kwePhosa kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesula yonke imithetho emibi
akula lizwe lingalamthetho yakhe elizwe lemthetho emelivikele esakubonayo lapha ngabo January abantu bedinza ama properties lani kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu ngokunjalo imthetho njengayo le iyalifanele emntungameni ibe khona
kodwa abanye bathi akula mahluko phakathi komthetho lo lePhosa yonke iyacindezela yephula amalungelo
iPhosa yayimbi kakhulu ntungameli. Akula nto yayimbi njengePhosa. iPhosa yayimbi kakhulu. Singake siyilinganise imithetho le lePhosa ngoba kususwa yona iPhosa sokufakwa imithetho efanele abantu. Yani iPhosa ingafanelanga abantu liyani imithetho njani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iPhosa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezombangazo kumbelani konke okunye ukutshengisela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamele ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko
umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxele ntungameli inkomo la ekobulawayo Ikomiti yedalela eParliament yebona ngokusetshenziswa kwemali kaHulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezano PF eyale ukuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wali committee umnumzana Thandayi Biti olilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyechazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwele Melika okuyimali eyayiphiwa inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedale lePhalamende kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezano PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBithi njengomgcini sihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezano PF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliamente izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ube khona kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube uthi amalunga ezano PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla
benzeka bikakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli uTendai Biti inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ibugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ama report lawo aweParliamente bakhetha ukucatha ngemva komuntu ngento engasebenziyo nje
abezana uPF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusijoni ke khonapho Ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliamente
yebo kuyabe sokusitsho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente okuzabe kusitsho ukuthi ivoti likalisenzi lutho abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale ku parliamentary committee, accounts committee, public accounts committee. Kuse ngachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition. Kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF kucela iparlamenti ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo bachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imkhono omukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku public accounts committee
emthethweni ncube I committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa loludaba emthethwandaba kumbe okweparlamente kuphelela eparlamente
okweparlamente ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abeparlamente nawabe executive la amakhothi inkantolo kayingeneli emsebenzini yeparlamente ngaphandle kokuthi yona iparlamente icommittee kumbe iparlamente sihambise udaba oluthile enkantolo
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lento ngamile inkomo ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukusela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku Live Talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kamongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla esisindo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
So iminyaka emibili lokho wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni kodwa abantu beZimbabwe bathi baluteza olulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka-2017. Lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagaba avuzayo nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa impupho amafutha lesepa yokugeza lokunye. Uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alitshumi lanhlanu uthi impuphu yayingamadola amane isingamashumi ayisithupha. Unkosikazi Grace Mpofisa kaMuzeharare uthi xa uqathaniswa inguquko yaba khona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu.
Singakhangela ngesikhathi ngizasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona khona. Izinto zazivele ezinzima sasizwa abazali bethu besithi hey akula mali akula kudla kulani kwakuvele kunzima kodwa kuze kungene inclusive government laphana kwaba ngani kungcono so normally thina mase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono but sebesikhangela that period inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kamnangaga wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe.
Ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende abasithi ngama-7-7 sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende nxa kungaba le inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje imbi inje uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-7-7 ama-salaries lonke emewandawo.
Kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi uMgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume labo somabhizimusi.
Mina ngokunandlela kwami ngibona ukuthi khona hayi uMgabe bengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect. Khayela kathesi ama-prices akhwele nge-more than 2000%. Cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85 kathesi iyi-$60 2 liters. Impuphu i-5 kg ibiyi-$3 kathesi iyi-$40 i-5 kg. ama prize akhwele kakhulu and then he's just a quiet leader. Uthule akakomenti kakhulumi lutho kumbe ukuthi azwakala ukuthi kanti yena vele umi ngapi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi ngigaba kangcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafadzwa Sibindi uthi indiwe seZimbabwe zabangela ibo bobabili umgabe lomnangagwa ngakho ke kunzima ukuthi umnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukamnangagwa nginembusweni kuletha ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe ikakhulu inotho yethu siyananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasayinelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Umnumzana Mabutho Moyo ilunga leZANU-PF uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvusela umnotho ingaba buhlungu okwakhathesi kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngoba uMnangagwa khathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona khathesi sesebuhlungwini but hayi sesilande emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owengafuni ukuthi ezwa abantu becomplainer wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvusela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isisindo ngesiqubo esesabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare. New Gibson Pepe.
Go live to lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho kwakuchwayo embusweni owayengumongameli uMoyimi uNomzana Robert Mgabe ngabebutho kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Tumelani text message kunombolo ezithi 001202465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kweleSomalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezizalwane zelizwe lakhe esezihlala esikolweni salelo lizwe iNairobi ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye obona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilisi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkokheli yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso yeTransparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ubugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobugwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini, i-corruption.
Umnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhayele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili, ngoba nezikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lati silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle elokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele parliamente engowe-MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqakathekileyo singase sigume impilo yabantu abasha ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi-week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bakreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazakreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama-numbers le-plan yokuthi sifuna ukukreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abatsha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashowcase i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane, lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
It was a Friday, my darling.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumbo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula bese labuso. Asizweni uEzra Chisesbanda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcos Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legrupu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso Labo Vuka Ndoda.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ncediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm, uProgress Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini luhlelo Woza Woza Friday's Lane Sees Express Band.
We'll be right back.
iqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezimbabwe yikho nje livayindela kanje
kulo jazz marabini omakhosibanda indolwane super sounds ochesi skuza yikho okwayenza sagcina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi umakho njengoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule message emqoka
uqhakathekile usinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
njengoba sithembayo isikhathi sedlule ngumangoye ungaphosayela ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu lethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli indawo ezithiyethiyeneyo eFlabhuzi lizathola idiski leli kosigida investment inamba zethu 0775 703 757 siyabonga
ukakathekile kusinake
ziyakijima ingoma zakhona umdumo wechibilika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza nginosikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhotshise labo kuhlelo woza Huzza Friday mpela sonto emnandikini lonke igama lami ngu Ezra Jesus Banda
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu le-Highlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League ele-FC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeshi weqembu lebhosi uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu le-FC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seligue. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sewakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Kungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka sihlezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yokuba ngaqashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu le-Highlanders lizadlala leqembu le-Manyika Diamonds ngemva komdlalo walo lele-FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele-Bulawayo Chiefs kanye lele-Chapungu. Kusenjalo iqembu le-Highlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana lele-Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we-2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisibaya sikagroup H ngele-Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge-5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu le-Tail 1 lizemukela ele-Triangle United ngase-Ascot. Iqembu le-Chicken Indies lizadibana lele-Wange ngase-Luveve. Iqembu le-Herentals lizadibana lele-Mushonis Stars na National Sports Stadium kuthi iqembu lengezi Platinum Stars alizadlala le Chapungu ngase Power Pump. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela ele Bulawayo Chiefs ngase Vengere. Iqembu le Dynamos lizadlala le Black Rhinos ngase Rufaro. Iqembu le Yada lizangqinana le Caps United ngase National Sports Stadium kuthi iqembu leze PC Kariba lizadlala le Harare City ngase Nyamunga. Ni mele Studio 7 ngoku Bulawayo ngimuJoseph Njanji.
Asikethi sesidliwa ngumango esesilivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.